Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 12 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona i-church ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo i-vaccine.
Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha.
Suku lwe-International Youth Day luqakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile especially awe-Africa jikelele.
Abantu beZimbabwe bamanyane labo sowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZupco babikwa sebebuyelile emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abezinkonzo sebesole kakhulu inyathelo likahulumende elokuthi amakholwa ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yiwo kuphela asengaya emacaweni mathupha. Abezinkonzo laba bathi inyathelo leli lilobandlululo kanti njalo akula muntu omele abanje ngamandla ukuthi ahlatshwe lijekiseni. Uhulumende wazise ngokuvalwa kwamasonto lokhu izolo. Amapolisa wona axwayise namuhla ukuthi abafundisi abazavumela abazalwane abahlatshwe ijekiseni eyodwa kumbe abalokhe bengakahlatshwa ukungena emacaweni bazabotshwa. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Izolo kusihlwa umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo ukuba bavunyelwe abafuna kuyakhonza emacaweni kodwa kube ngabahlatshwe amajekiseni omabili lanxa engabethanga inani labavunyelwayo ukubuthana.
All Ministry of Health and Childcare.
Kumele zilandele zonke iziqondiso zikahulumende leWHO. Abazotholakala bengazilandeli lezo ziqondiso bazobotshwa ukubalisela layo inkokheli yamabandla.
Who be arrested, including the leaders of church.
Kodwa amakholwa amabandla achiyeneyo abanjengonkosikazi Patience Ngwenya wakobulawayo bayalisola leli nyathelo.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo abantu ngabe sisontweni bakhululekile besiyakhonza uNkulunkulu. Ma sokuza fakwa ama restrictions ukuthi mina ngiboni kungumbono oqondileyo.
Wasekelwa ngumnumzana Johane Nkomazana wakobulawayo yena othi akaboni leli nyathelo lisebenza ukwehlisa inani lababanjwa bele COVID-19.
Ngubani ozabe kukhangela ukuthi lo muntu vaccinated kumbe hatshi, njalo uzamjikisa yini umuntu esuke khonale ngomchova wabuya esitoko uzokhonza ufithi hayi awukwazi ukungena.
Unkosikazi Gladys Shoko wasemzini wePhumula South kobulawayo uthi lokhu kuza kwenza iningi libuyele emuva kwezokukhonza.
Lokhu ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayi HIV hayi lokho kuzabisela abantu abaningi ekukhulekeni ngoba ukuhlatshwa yikuzikhethela. Abaningi abazi zayekela ukuhamba eshili nxa bengahlatshwanga kuzabisela abantu abaningi.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uyalisola laye leli nyathelo likahulumende.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted. We've already been
lokhu yikukhohlisana okwesibanga esiphezulu njalo akumelanga sikwamukele. Thina sisezi singabantu abazinakekelayo ngakho asikudingi ukube sibekela imithetho elikhuni kangaka.
Power, even to this extent.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi akumangalise okwenziwa nguhulumende, kodwa kuza kuba nzima ukukufeza.
Ngaphandle uma engasebenza lamaphasta, kube yibo uphasta abayenza abantu ukuthi bengene ichurchi. Lapho kuyabe sekungenye indlela, ungabona uphasta selisiba lohulumende ukungenisa abantu echurchi ngokuthi abahlatshwanga nje bahlatshiwe. Yikho lapho abantu kuzabe nzima ukuthi ivaccine nabeyithathwe, ngoba abantu bazabe sebekubona sokusiba spiritual, sokusiya ngathi kuhambelana nophawu lwesilo olubhalwe bekusambuka. Kuyenza ukuthi abantu bengahlatshwa abaningi bazanyala ngenxa yokuthi mangungabele alliance kahulumende, the secular, i-religion namapastor. Amapastor engahamba lohulumende ngikhulume ngento one naleyo, kuzabe kuyabe sokucaca ukuthi ivaccine leyi eZimbabwe isetshenziswa njengophawu lwesilo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, abenhlanganiso yenkokheli yamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Heads of Church Denominations, ZHOCD, bebesaphakathi komhlangano wokubonisana ukuthi kuthiweni ngalokho okuchiwo nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlela ukuthi abantu abangaba yizigidi ezilitshumi, 10 million, bahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19, kumbe abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini emizameni yakhe yokuqeda ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje, lanxa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka, abanye kobulawayo bakhala ngokubuyiselwa ezindlini bengahlatshwanga ngemva kokutshona endwendweni, ngoba kuthiwa inani labahlatshwa ngelanga liyabe selanele. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu bakobulawayo likhala ngokuthi liyavukela emtholampilo lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni COVID-19 vaccine, kodwa abanye babo babuyiselwa emakhaya bengahlatshwanga ngoba inani labantu abayabe bezahlaba selenele. Kulabaningi ababonakale bebuyela emakhaya namhlanje bengahlatshwanga ekilinika yekhansili eDr. Shenan Clinic. Omunye walabo ababuyiselwe emuva ngumnumzana Albert Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo.
Now we come here as a company, so we turn to hire my company at other 6 rupees. So as I say, as I'm going in down, whatever I'm Sabbath 86.
Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela ku-COVID-19 ngoba loba uhlabe okupheleleyo i-COVID ilakho ukuhlasela.
Siyananzelela ukuthi uhulumende sethi abantu bengavula amachurchi abantu bathandaze nxa bevaccinethiwe. Okwami ukuthi ngilixwayise emahlabezulu ukuthi hayi ubhubhane lolu solubuye kathesi sokulubhubiswana okuthiwa yi-Delta variant. Abantu kumele linanzelele lapho lihamba khona libe lokhu ligqoka ama-face mask lawa awatshiwayo.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni sakobulawayo u-Provincial Medical Director uDokotela Welcome Mlilo uthi uhlelo lokuhlaba abantu luqhubeka kakuhle esabelweni sakhe.
Uhlelo lwethu lwe-vaccination luyaqhubeka kuhle. I-vaccine iyatholakala kuwo wonke ama-local council clinics.
Lisiyashona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lukhuphe umbiko othi abantu abangamachumi amane lanye 41 babulewe yi-COVID-19, kuthi abaphose bafike amakhulu ayisikhombisa 696 bahlolwe bafunyanwa belegciwane leli. Kobulawayo sekulabantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,641 abahlabe ijekiseni lakuqala le-COVID-19, kuthi asebehlabe elesibili sebesedlule inkulungwane ezilikhulu 107,015. Ezweni jikelele asebehlabe ijekiseni lakuqala sebephose bafike izigidi ezimbili 1,933,220, kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula isigidi esisodwa 1,084,392. Njalo uhulumende weZimbabwe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi kumbe isilinganiso sabangamatshumi ayisithupha ekhulwini sikaZulu wonke elizweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abatsha beZimbabwe namuhla bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. lonyaka lolusuku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu, umnumzana Nyasha Kwazemba, utshele uMike Wove weStudio 7 ukuthi lolu suku luqakathekile kakhulu.
Umbono wami ngokuqakatheka kwesuku lwe-International Youth Day luqakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile, especially awe-Africa jikelele ngoba kutshengisa ukuthi lathi siyakhunjulwa njalo siyananzwa.
Nyasha, kulumnyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuphatheka kwabatsha nxa sesikhangela indaba zobukhokheli kungatsho ezitshiyeneyo ikakhulukazi kwezokulima. Njengomuntu olwela amalungelo abatsha, ukubona njani lokho?
Mina ukubona kwami khathesi elizweni lakithi kwezokulima sisasesikhathini sokuthi abantu kusakhethwa umhlabathi usaphiwa ebantwini, abanye ama-youth awakakhanyelwa, akananzwa in terms of ukunikwa umhlabathi ukuthi hayi sikhanyele ukuthi hayi njengoba silomhlabathi, umhlabathi kawuphiwe wonke umyouth osezima, abantu abatsha abakhanyelwa nxa kubuya kwezokulima. So kuleyo ndaba kwezokulima njalo lezikhundla zangikhona elizweni lakithi, abantu abatsha abakakhanyelwa. Sibuye sikhanyele sihambe elizweni laseRwanda, abantu baseRwanda kwamanje bengibala nje ubaba umongameli waseRwanda uPaul Kagame ufake unda olethi o-23 years old ukuthi abe nguminister of information. Thina elizweni lakithi abantu abatsha asikananzelelwa ezikhundleni kumbe engatsheni ezijetshiyeneyo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi usebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha, ikakhulukazi abakwezokulima. I-Youth Empowerment Bank ikhona ukuze bathole imali, njalo kulenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukupha abatsha amapulazi kanye lenhlabathi ukuze bayenelise ukuqhuba amabhizimusi abo. Ukubona njani lokho?
I-Empowerment Bank ibhenki enika abantu imali, but ama-youth akhonakala ke ngokutho ukuthi abantu kusakhethwa ukuthi hayi lo umele ibani nguye okumele aphiwe isikhundla, nguye omele aphiwe imali, kusakhethwa njalo lohlelo lokuthi abantu baphiwe umhlabathi. Abantu bashithi asikama-youth akarecognize njalo abakakhiwa lo mhlabathi okuthiwa siyawuphiwa umhlabathi lo. Usasekhethwa iland yangikhona le mali ama-bank loans. If you go to ama-banks now, abaniki ama-youth loans. Njalo ama-programs abawatshoyo lawa nguhulumende wethu uwenzela ngaphi?
Gqiba le ngxoxo, Nyasha, ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo.
Ngizagqiba ngokuthi ngama-youth wonke jikelele, i-Africa yonke, iZimbabwe yonke, umthwakazi wonke, singalahli themba. Asibambane nini njengama-youth ngolanga lwanamhlanje lwe-International Youth Day. Silungisise ilizwe lakithi, sibe lengqubekela phambili, sibe nama-youth that have purpose, ama-youth abambe i-economy yelizwe, ama-youth empower, aba namabhenki, abe namabhizinisi. Sizithuthukise nini ilizwe lakithi ke leZimbabwe. Ngilifisela ilanga elihle lanamhlanje le-International Youth Day. Uqakathekile kuleli lizwe, ilizwe lethu liqhubekele phambili, sibambane siyakhe amabhizimusi amahle.
Umnumzana Nyasha Kwazemba ngosakhulayo olwela amalungelo kaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana, sihluzeni bomama, sikhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lodaba lokwendiswa kwamantombazana. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Baya vota abantu kwele Zambia namhla okungilana khona obephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Edgar Lungu nomnumzana Hakainde Hichilema okubandla elikhulu eliphikisayo. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuba kulabantu abaningi asebevotile kukhetho lolu okukhanya zindala zombili. Kubikwa ukuba abasakhulayo balakho ukudlala indima ebanzi kukhetho lolu ngoba bakhanya bekhuthele lonyaka ewuvoteni kukhetho lolu. Ukanye lo ukuthi impumelelo yokhetho luka mongameli iza kuthulela uZulu ngempela viki. Ulungu lo hathi le mabatshele intatheli izindaba okuba banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lolu. Edolobheni lelusaka lapho uchilema avote khona kunabantu akade behlabela bezithi bafuna kube lenguquko kwele Zambia. Uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngezokudla imithi lokunye lukhangelwe ukuba luzavumela ukuba kuhlatshwe abanye abantu ijekiseni yesithathu ebizwa ngesilungu ngokuthi yibooster yokuqinisa amasosha omzimba okuvimba igcwane le-COVID-19. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba ama-boosters la azasetshenziswa ngabantu abahlatshwe ijekiseni ye-Pfizer le-Moderna. Laba ngabantu abaphiwa izitho zomzimba zabanye njalo labalezivukuzane. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sanda kwenza uphenyo oluveze ukuba abantu abamukela izitho zomzimba zabanye abazivikeli kahle kugcwele le-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni amabili awuhlobo lwe-Pfizer le-Moderna. Amalwe cacha e-Taliban asehluthunele amasotsha karhulumente wokwele-Afghanistan idolobho le-Ghazni. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba lokhu kutsho ukuthi amalwe cacha la asehluthune amadolobho amakhulu alitshumi phakathi kwamatshumi amathathu lane 34 selokhu ibutho lemelika lasuka kulelo lizwe.
Ukuqhutshwa kokhetho lwakwele Zambia namuhla kudlondlobalise umkhankaso wokuthi uhulumende weZimbabwe laye kumele aqhube ukhetho lwama-by elections kugcwaliswe izikhala edalele ephalamende lakumakhansili. Izigaba eziningi sezidlulise umnyaka zingelabameli kulandela ukumiswa kwenhlelo zokhetho nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Izikhala eziningi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. IMDC Alliance ithi ibandla leZANU-PF alifuni kuqhutshwe ukhetho ngoba likwazi ukuthi lizanqotshwa. Kodwa iZANU-PF ithi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19 kanye lababhubhayo kuveza sobala ukuthi ukhetho lungenza umumo ube mubi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owe-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Iqiniso khonokho esihlala sikutsho ukuthi iZANU PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho, yikho-ke kuzaba nzima ukuthi-ke ibize ama-by-election. Yebo, kambe i-COVID-19 ikhona, kodwa amanye amazwe nankokhela alendlela ahamba ngakhona ukhetho, ukhetho lwenziwa eZimbabwe kuphela, yikho lapho kwenziwa khona ukhetho. Hhayi, kusobala-ke kumgceke ukuthi iZANU PF iyesaba ukhetho. Okwesibili, isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election, bafuna ukubonga abantu abancedisayo ukuzameni ukuthi badilize iMDC Alliance abehlulekayo ngethini yabomonzora le ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP yazinika ukuba ngokhansela engaqedelwanga ngabantu. So besaba ukuthi-ke kungayiwa ekhesweni bazahle badliwe baphume kawani, yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023. So esinye sesizathu-ke esenziwa iZANU PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by election, bayesaba ukudliwa yithi isiqokoqela sendawo.
Babu Gawule kuthwale ngamagwala.
Hayi, kodwa-ke singakhangelani yesuku zami, sikhangeleni kuhle sibili, sibuyele emuva. IZANU PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections, ayizake ilahlekelwe kuma-by-elections. Ngitshela kuma-urban areas lapho kwi-MTC yayilukuze khona, kuyakuthi kungabuya ama-by-elections wakhangela njengeBulawayo, iZANU PF yawina ama-by-elections. Kwesaka ngitsho, but yesu kukhangeleyo ukuthi siphakathi komumo onzima odalwe ngumkhuhlane we-corona. kumele sithi ngiyasizwa izinto zethu sengizokunandzelela asokwesaba ngisho izanu PF by-election ayesabi by-election ayiwina kakhulu izanu PF lokwana ukuthi omonzora basagcinakile ngale mina mbona ngani ukwazi ukuqinisa ngoba wakhona umonzora labona abangenayo be-proportional representation abangene ngevoti hayi abakho ngokuyo abangene nge-proportional representation ku-both senate le nakuma-positions lana e-women quota so labantu abantu ngabantu ukuthi vele lana kuma kuyi-by-election bekube lani ayakutshintshi lutho bahlala bekhona so aso bantu abangasuswa i-election engabakhona i-by-election engabakhona.
Uyamuzwa ubaba uGawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 isiyinyu normal. Asonto nje ezavuka kusasa icithile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala kuqalisa i-40 wave. So kodwa ke sokumele kube lobuhlakanipha, kube uhlakanipha obukhulu, kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona ukuphela namhlanje. Bese sibona amanye amazwe ukuthi athona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje. Amanye amazwe ayenzile ukhetho sikhuluma kanje. Kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke? Road map bani ekhona enziwa yibandla leZANU-PF ukhanya lwezokhetho? Khona kula road map roadmap ayenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana yaweZANU-PF bathi akumelanga i-announce amadesi ababe le-roadmap bathi ukuthi ayikhangelele isikhathi esenjekuzaba nje la khona ukho abakwenza kwezinye inhlelo bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethiweyo sebangangeni ezinkonzo abayenze lokho sebangenza lokho kule roadmap kathi sekulungiselele ukuvula kwezikolo kule roadmap yakhona eyokhetho bavele bathule nje ungavele ngokhetho bathi bathi COVID-19 ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho-ke hhayi isiziko nje sebezika ngayo i-COVID-19 COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ngavuke iphelele kusasa okuthi ukuthi kuphela kuzakwana iminyaka elithumi mbengamathumi amabili ezayo kungelakhetho ngenxa yokuthi kule COVID-19 na.
Babugawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalomkhuhlane. Sibonile lo Malawi namhlanje sokuyiZambia, eZimbabwe kwehlulana.
Ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelane umumo we-South Africa yikosishayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona loku kuyinto njalo thina sidlelana kakhulu ne-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo ngokunjalo thina okwakathesi ezimbabwe umumothi kodwa mubi kathesi kunje silahlekelwe ngu-LP wethu nopetrolesosouth i-COVID yokungenaleyo akumelanga sidelele sithi thina i-COVID ikhona abantu bagula baninika abantu esibalahlileyo lapha abalahliwe lapha abathulekile lapha ngendaba ye-COVID so kumele silungiselele sibone ukuthi siyenza njani lama ubona isikolo singakavulwa kuze kube lakathesi wathi mangayikutshuthi ngezinye indlela kathi siyesabani ukuvula izikolo siyesaba i-COVID siyesaba ukuluzani ngokuthi sivule izikolo izikolo azivulwanga izikolo ziloku zivaliwe so ngumumo we-COVID wonke nalowo.
Baba Ndlovu phose lokugcina ngamafitshane.
Yisithi thina akube le-roadmap akube lokulungiselela okukhona ku-obas siyakwazi ukuthi by-election ingamenyezelwa namhlanje uzathathina ezindlulumbo ezintathu ezizayo ukuze zingakayenzakali akube yinto ecacayo nje kube le-roadmap kukhanye kangadlalelwa efihlwa-ke esihwameni amakhasi umpaka kawube segcekeni wonke umuntu awubone yinto esiyithoyo leyo.
Akuyiphethe baba uGawule.
Hawu umpaka usegcekeni Ndlovu. Wena kwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi uqela kwikhasi yiliphi kuphela usikuthi sekeni ngoba i-by-election vela hayi i-by-election iZANU-PF iyaphakamisa nje.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Abatshayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZubco babikwa bebuyelile emsebenzini namuhla ngemva kokutshengisela kwabo kobulawayo izolo besithi uhulumende kakababhadali iholo lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. abanye abachayeli batshele iphephandaba lebulenjini elesayithi ukuthi umqhatshi wabo ubazise namuhla ukuthi ingxenye yemiholo yabo ibisisemabhanga njalo bazayibona ngesikhatshana esilandelayo. Ezinye izakhamisi zitshelele umsakazo ukuthi akucaci ukuthi ngempela abachayeli laba babuyelile ngokupheleleyo emsebenzini. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yeSupco ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ngentshonalanga kwelizwe njalo ekhokhela ibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Wele uthi umthetho owusayo elizwe oyelebha Act chapter 2801 uyachaza ukuthi nga umuntu echathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa lapha siyananzela lisizwa kuthiwa ngale kozubukhosi kulezi sebenzi seziqeda inyanga khosi ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajobo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yeZupco enale eyiparasita likahulumende ilokhu idelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ukubavumela bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi engxenye sikhumbu zohulumende ekhampani ngeZupco ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichili izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole zesele ibhoyi zawuzibhadala amarenti ziphele okuhle. Khona ngasho besetshenziswa bengaholi kuyabe kushitshona. So ke lokuthi kuthiwa banike imali afu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa bevele khonokho akuncedisi ngoba bayephule ubuthetho. So kufanele ukuthi babe yiqiniso ukuthi sekazibuya emsebenzini every day ngokunjalo aziholise iholo lazo ngesikhathi. Kuzenza ukuthi kabule ukuxhozela lokho khona yikho okusibangela iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle le muli zabo lama-budget abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi batshengisele ikhampani leZupco batshengisele lohulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zikuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olweZupco luyasebenza yini kumbe ngabe uhlupho lolu lunganeno nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kweZupco?
Okuyiqiniso ukuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa yiZupco ukuthi ithathe ukuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebeshisa ukuthi abantu ngokuthwala bathale imota zaoZupco kuphela kodwa lezo mota bengelaso. Sebelanda abantu abale mota zabo lamabhasi abo lamakhomba abo asebenza siya kwenza indawo sebethatha besaya ekhampanini yeZupco beqeda bengaholisa abantu vele kuyindlela enganhle indlela engahlambulukange naleyo. UZupco wawumayele nxa eyikhampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu kwakufanele ikhalithinga izimoto ezeneleyo ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hayi abasebeyagada kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga bayenze khona ukuthi bethi bebodwa abavumele ezinye imota sebekhulumanele abavumele ezinye imota zazosebenze ngoba i-competition yiyo indlela sebenza ukuthi umuntu azikhethe ukuthi ngihamba ngayiphi imoto ikozo siba lolu hlubo kanti eziphezu kwalokuthi izisebenzi sezistrikile izolo bekunzima futhi akwapha edolobheni izakhamizi zithole zima ukuhamba ngoba imoto azingekho kodwa ngabe bevumele ube lamanye ama-players ku-transport industry sazilabotshobambayi wawubhukto si-transit ngalolu hlubo aluko so khona ukuthi vele bathatha imoto ezingasoza abazize zabo kuyinto embi engalunganga.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngomgcini sihlalo we-ZCTU ngentshonalanga yelizwe. Ukhokhela njalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumente elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha. Abatsha beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Linani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.